singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawenzi lutho. Sithi sebabekuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazile abahlala egcaleni khulu abasebenzi abanela izisebenzi zohulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende. Kukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa ngokuthi besenzela ukudestabilize ama-progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi, kodwa imbali liyatshengisa ukuthi izisebenzi zikahulumende zingabambana zithi gwaqa, bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hhayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana, bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho mahlabezulu, asibopheni amabhanti, simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni, ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo, abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona la masotsha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali, bona bayathiwa yini? Ngoba sibona kulabanye aba-overzealous ababona ngani umsebenzi wokuba lisotsha lokuba ngumpholisa awusoze uphele. Uzaphela ngokuguga noma lokuxotshwa, uswele ngitsho lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu asizozichaka zikahulumende. Abalalele uthi uZulu uthini. Mahlabezulu, ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Sizabulawa yindlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imisebenzi, hhayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.